Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo izolo ngamalunga edalela ePhalamende akuCommittee yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayita.
Ibhili leli mbonani kudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasiza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayita uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kumabhodi amakampani kahulumende.
Akucaci ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kumabhodi nalawa kanyani ngoba bodwa bangani basiva bathandeka ukuthi bafakwe kumpana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga amabhodi akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azaziza elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Isinqa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba lakhe.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama-permanent secretaries akumelanga babe ngama-board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa melanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.